Ekhuluma la bezindaba ngemva kokwethekelela izitolo zabakwamanye amazwe enzekini eJohannesburg. Unkosikazi Ntshavheni uthe ukuhlaselwa kwamapholisa yimisebenzi yabomalweqatsha okuyinto uhulumende angasoka vume yenzeke futhi.
When you attack the police, you are attacking a state. And what do you call an attack on the state?
No, usilo la mapolisa ulwa lo hulumende.
We should not shy away of that.
Siubiza sithi yini ukulwisa uhulumende. Ukulwisa uhulumende yimisebenzi yamalwecatsha. Akufuzanga sizisole ngokutsho njalo. Lakhona sisebenzise ibala elingcono kakhulu bekufuze sisebenzise amagama aqatha.
Ntshavheni uthi ugatsha lwakhe seluphakathi kokufuqa ukuthi idale labaphatha intambo lethule umthetho ozokanqabela abakwamanye amazwe ukuqhuba amabhizimusi athize. Uthe bafuna lawo mabhizimusi enziwe izizalwane zakwele South Africa. Unkosikazi Ntshavheni uthi uzibonele ngawakhe impahla ezenziwe ngokungekho emthethweni zangeniswa elizweni ngudlu. Uthi uthole njalo ukuthi amabhizimusi abakwamanye amazwe lawa amancane aqatshe izizalwane zakwamanye amazwe haji ezakwele South Africa. Usefuna-ke ukuthi bonke abakwamanye amazwe abaqhuba amabhizimusi babhalise ukuze kwenqatshelwe ukusebenza kwalabo abangela mvumo yokuqhuba amabhizimusi loba ukuba selizweni.
We're not saying foreign nationals must not do business in South Africa. We're saying there should be preserves for South Africans because
asitsho ukuthi abakwamanye amazwe bengaqhubi amabhizimusi kwele South Africa, kodwa sithi kufanele kube lamabhizimusi amancane enziwa yizizalwane zakwele South Africa kuphela. Amabhizimusi amancane ayinsika yenotho njalo yiwo adalela abantu bethu imisebenzi, kodwa iningi labasebenza kuwo akusizo zizalwane zakwele South Africa.
Umgcini ihlalo enhlanganiso ye-African Diaspora Forum uMnumzana Vosumuzi Sibanda uthi inkulumo kamphathi ntambo le iyingozi enkulu kakhulu.
Leyo nkulumo leyo iyona inhlobo yenkulumo ebhebhethekisa ukulwiswa kwabantu bokuza lapha eSouth Africa, ngoba iyenze kubukeke sengathi abantu laba abasebenza kumabhizinisi amancane ngabantu abalapha elizweni ngokungekho emthethweni, kanti futhi njalo abanamabhizinisi angekho emthethweni, kanti akulona iqiniso lelo. Kubalulekile ukuthi ikhuzwe ukuze singatholi abantu abokuza sebelwiswa ngezizalwane zalapha eSouth Africa.
Umgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kuyingozi ukuthi kuhle kuthiwe ngabakwamanye amazwe abatshaya amapholisa kungakabi lobufakazi.
Edorobheni laseGoli kakhulu kule ndawo lapho kwenzakale khona kulama-cameras. Thina sekutshoyo ukuthi amapholisa kumele ahlolisise kahle lawo ma-cameras, abambe labo abenze lokhu, loba labo bantu bangizalwane ze-South Africa loba izizalwane ezibuya kwamanye amazwe, ngoba lokho yibugebengu.
Uhulumende weSouth Africa usanda kwethula umbiko ngalokhu kuhlasela esithi kuphazamisa ukuthula, ukuhlaliseka elizweni lokuzibusa kweSouth Africa. Kulandela lesihlakalo uhulumende uthi ugatsha lwezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe luzadintana labameli abamele amanye amazwe ukuze bakhuthaze izizalwane zabo ukuthi zihloniphe umthetho weSouth Africa. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Mhlapo.